unobhala jikelele walolu hlangothi unkosikazi Gloria Magomba utshele lomhlangano ongenwe zingcitshi zakuleli lezaphandle kwelizwe ukuba isimo sokuguquka komkhathi sesiphazamise kakhulu ukweneliswa kwamagetsi kuleli. Uthi kunje amadamu agoqela elekhariba alamanzi amalutshwane kakhulu. UMagomba uthi ngenhloso yabo ilizwe kufuze ukuba lipheka amagetsi ayizigidi zenkulungwane eziyisithupha 6,000 megawatts, kodwa okwamanje anelisa ukupheka azinkulungwane ezimbili lengxenye 2,500 megawatts, osekuphazamise kakhulu abalimi.
We have been also still playing with a lot of challenges as a sector.
Sikhangelelane lempica enkulu kakhulu yendlala. Abanye bathi indlala le ayikaze ibonakale, abanye besithi iseza ngomfutho osabekayo, kodwa lokhu sekusiphazamisile emagetsini.
Inkulumo yakhe igcizelelwe njalo ngumnumzana Edward Kaloni obona ngezenhlelo ze-United Nations eZimbabwe, eveza ukuba isimo sokuguquka komkhathi lesi sesiphazamisa kakhulu abesifazane labantwana.
Inhlangothi ezibona ngezokwemba, ezokulima lezombukiso seziphazamisekile kakhulu, njalo lokhu sekubisele ilizwe emuva. Emaphandleni njalo, abasakhulayo, omama kanye labantwana bayaphazamiseka labo ngesimo sokusweleka kwamagetsi.
UMagomba utshele umhlangano ukuba uhulumende usebumbe umthetho omutsha wokuthuthukisa ezokuphekwa kwamagetsi kanye lokuhuga osemabhizinisi kumazwe ngamazwe funa bebe lesifiso sokubambisana labo. Okwakhathesi eleZimbabwe lithola amagetsi amaningi emalahleni enjiwa kwelewange avela edamu leKariba kanye lehlekana elivela elangeni, kodwa uMagomba uthi sebesabalalisa njalo ingqondo yabo ukuzama ukubona ukuthi indawo ezilempophoma zamanzi achisayo ama-hot springs afana laweBinga wona angazake apheke na amagetsi. Izikhulumeli ezehlukeneyo zigqugquzele njalo kwelokuthi uhulumende kufuze abone ukuba intengo yamagetsi iyafinyelelwa izizalwane, beveza ukuba intengo yawo iphezulu. Lomhlangano uzaqhutshwa ngolesihlanu lapho kuzaphunywa le ndlela ezinye njalo ezingenziwa ukuthuthukisa isimo sohlupho lwamagetsi ukuze ilizwe leli lithuthuke. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.